laba bangene kule college ngompandula nakenye njalo bathi college ababhadalisa amadola emelika angamathuma esithupha 60 US dollars ukuze bathola ama uniform abalisa e tracksuit isikhipha kanye lekepesi kodwa kuze kube lalamhlanje ikolleji yabhotabhota ngodaba lwezigqoko zabo kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolitshini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolitshi uDr. Ngwenimoyo besithi bafuna ukubhadalwa imali yabo. Sixoxelwa omunye wabafundi umkhululi Ndlovu obeke ukuthi sesiside esikhathi belinde impahla zabo njalo bebethenziswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kuleviki kodwa kwehlule.
On Monday babuyezivesithela nje ukuthi ha ama-tracksuit ma ulobhuti wakho kumbe isihlobo sakho esinye saqedayo cela kisa i-tracksuit uzithengele i-tracksuit. So yikho thina sezesalukuza sathi ngcono sizigoqe sibathengise thina ukuthi kumbe siba-expose laphandle kwabanye abantu ukuthi abantu labo abasithinti kahle njengama-students. Iyo nje into esilede lapha kulokunye.
Umqondisi weJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic ukhulume labafundi bakhe wavuma umlando kodwa wathi college alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayoqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola lemelika. Iningi labafundi kuleli kolitshi lifunda nzima ngenxa yokutholakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolitshi. Iningi labo lihlala emalokitshini lapho libhadaliswa imali eziphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.